makhangele i-issue ye-bail. Assuming ukuthi kulomthetho okhona kumbe umthetho o-wrong, i-bail is an individual who is asking ukuthi indaba yakhe ithonisiswe ephansi. Right, and we usually look at ukuthi icala umuntu alifeyisayo kungaba ne-prison term or i-sentence enganani. Nxa sesiyakhangela kulabantu abaphandle abe-prison, kulabantu abaphandle abele-murder. Not that it's wrong, but it's their right, ngoba vele i-bail in terms of Section 60 we-constitution yethu is a right, unless they are compelling reasons.
Pho udaba lwemali lolu lwehluka kanjani lezinye iy'ndaba?
Into esisuke isenzakala ukuthi there is a blanket approach, ukuthi even those that qualify ukuthi baye ku-bail banqinisele ukuthi into zemali. Kuyukuthi nawo noma sethi siyakhangela futhi ukuthi into yangikhona izimbaphela ye-basket of cards, and mina ngingafuna ukuthi ngisebenzise $50 i-US dollar, i-50 US ZiG or equivalent in rand, imali yonke leyo evunyelwayo. So ukuthi uhulumende uzafaka imali abesethi kayisetshenzise ngendlela afuna ngayo, kuyukuthi umthetho uthi kazisetshenzise zonke kuthengisela i-desperation on the part of uhulumende i-implementation yayo yezik. Not that izik yimali embi, but nxa abantu bengayifuni, because one of the characteristics of time ukuthi abantu kumele bayifune, kungabafoseli angithi. So ingaba ne-value, akunamuntu ozalihlupha ngenye into engaba khona. So make it a point ukuthi those that are supposed to be using this thing, the consumer of imali yona leyo, must be happy about it, don't force it.
Sibona lapha ubaba uMide sithi akula mthetho obopha umuntu ukuthi uthengise amaZiG wathola ama-US dollars njengoba kuyimali yeZimbabwe yonke, kuyimali esebenza yonke phakathi lapha elizweni, okutsho ukuthi akusela mali engathiwa ngiyangaphandle kwelizwe. Lokhu likubona njani nxa sikhangela umthetho welizwe?
Ngivumelana naye, kodwa i-approach yengathi ngiyaphilisana naye, ngoba the first thing ngathi kumele ayenze wenza i-application edeclare ukuthi i-position yena leyo kuthiwa yiyo enzi ovenz ibesethasayo, then abesesenza i-bail. But i-argument yakhe is very strong, kayikho kawukho umthetho onjalo, ngoba vele khathesi umuntu uyakwazi ukunginika iZiG, uyakwazi ukunginika i-rand, uyakwazi ukunginika i-US dollars. Angangeniki i-US dollars akwazi ukuntshintsha ngeZiG. Kukhona futhi asebetshintshela ngamafuthi angithi. So they are baskets of currency. So i-monetary policy yingani ngifuna ukuthi ingani iyalahla mbijana, kodwa singasebenzisa umthetho ngendlela embi ukuthi sizame uku-achieve i-result esiyehluleka ukuyisebenzisa, ukuyi-achieve ngendlela efaneleyo.